So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 8 kuNcwabakazi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, uhlangothi lwezempila kahle luthi abantu abafika amakhulu amathathu 300 babuleyo ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo.
Akukuhle khokhyani ukuthi siphile nzima lanxa sihambe ezindleleni sokumele uhambe kuthiwa ufakisa heke. So khokhyani ebantwini akuseyinto emnandi.
Abalwa impi yenkululeko bathi bakhangelelwa phansi nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Sikhangela nje izolo kuthangenyana uSol Gwakuba ubhubhile kwakanya kungena declaration.
Iyasilela iJackson yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ikakhulu emaphandleni.
Sokusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlele.
Isigqitshiwe imidlalo ye-Tokyo 2020 Olympic Games. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abafika phose amakhulu amathathu 300 kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Watholakala bedlula kancane inkulungwane eziyisikhombisa 7030 belegciwane le-COVID-19 eZimbabwe. Uhlangothi lolu luthi sokulabantu abafika phose inkulungwane ezilikhulu letshumi lasithupha 115,890 asebehlolwe kusukela nyakenye batholakala belomkhuhlane lo. Kulabantu abaningi eZimbabwe abathi ubatholise nzima umkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Thembelani Moyo ohlala elupane esabelweni seMathebeleland North. Umoyo uqhubekela phambili esithi
kulenhlelo ezikhona eze-vaccination siyasuthiseka asisuthiseki ngazo kodwa esikufisayo ukuthi uhlelo lolu njengoba iCorona ileminyaka embalwa iqalileyo umuntu kazizwe ekhululekile ukuthi abe ahambe kuvaccination ngesimo azibona ngaso.
Unkosikazi Unity Sibanda ohlala eJotsholo Ward uthi uthwele nzima.
I-lockdown inhlukumezeka kubuhlungu ngoba ngibe ngilabantwana ade befunda sukusela ngo-2018. Nanamhlanje abantu bami kabaye esikolo lo baba ongakwamade sebenza suke waphelelwa ngumsebenzi ngendlela ye-lockdown. So akukuhle khokhyani ukuthi siphile nzima lanxa sihambe ezindleleni sokumele uhambe kuthiwa ufakisa heke. So khokhyani ebantwini akuseyinto emnandi. Kukakhulu mina vele ngokwami. Akungichazanga ngoba kangisasebenzi lo mkama sasebenzi abantu abambalahlekelwe ikusasa yabo ngenxa ye-lockdown. So into leyi hey isihluphile ngoba hey abantu abami ndo ECD oqala ukungena kwi-ECD soze kule 2 years kakwazi ukubhala ibizo lakhe ngenxa ye-lockdown kabaye esikolo. Umnyaka uqalisa uziye phela umntwana efunda inyanga eyi-1.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula isigidi lengxenye 1,851,407 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 kuthi njalo abedlula kancane isigidi 1,002,261 sebehlatshwe eyesibili. Abalwa impi yenkululeko bathi bakhathazwa ngokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi belungiselela ukunanza usuku lwamaqhawe kusasa olwe-Heroes Day. Abalwa impi yenkululeko bekubutho leZimbabwe People's Revolutionary Army kumbe iZibra bathi lokhu bebandlululwa ngurhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa njengalokhu kwakusenziwa ngowayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe. Umnumzana Isaac Mabuka umgcini sihlalo webandla lezaphu uthi okuhluphayo indlela okunikwa ngayo isixoxo seqhawe lesizwe.
Kufanele kube le-citation. I-citation yinto ekhuluma ukuthi wena umuntu lo unikwa ngenxa yokuthi wazinikela endaweni enje lapho abantu kade befanele betshele bechiswe kumbe kuhambe ilizwe lalifanele lidilike wagijima wayenza lokhu lalokhu wasacrifice impilo yakhe ukukhethwa kumbe ukunikwa ubuhero okwenziwa ngohulumende akuhambelane labanye abalweli ilizwe like sikhangela nje izolo kuthangenyana uSaul Gwakuba ubhubhile kwakanya kungela declaration
uMnangagwa ukhangelelwe ukuba uzanika umkakhe unkosikazi Auxilia Mnangagwa isichopho zokusebenzela ilizwe ngendlela ephezulu kanye labanye athi benza okubukekayo uMnumzana Eliphas Mashaba okubandlalezano PF uncoma okwenziwa nguMnangagwa njalo uthi uqhakathekile unanza usuku lweHeroes Day
sisilabanye abantu abayenza izinto ezijeneyo phakathi kwelizwe lapha ade bengakhangelwa ngakho ke lo nyaka upresident ku-new dispensation Comrade uMnangagwa ukhangele labanye abantu abasaphilayo labanye abantu abasishiyayo abayenza izinto eziningi kodwa abangasobalelwe benkululeko njengoba dokusazi ukuthi isikhathi esiningi wonke umuntu okuthiwa yihero umuntu ovela oqala waya empini
abantu abangamakhulu amabili 200 bakhangelwe ukuba baza kuya emathuneni e-National Heroes Acre kusasa eHarare njalo ezabelweni kuzakwenziwa imicimbi efanayo eyokunika izicoco abantu abajiyeneyo wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi uMnumzana Siphosami Malunga umtakamuyi uSidney Malunga owangcwatshwa eHeroes Acre eHarare ethathelwa ipulazi nguhulumende labanye bakhe ababili uMnumzana Zephania Dlamini loMnumzana Charles Moyo abathathu laba bathi bathenga ipulazi eNyamandlovu emuntwini omhlophe kodwa uMnumzana Gajamba zithulela omunye wabakhokela amapholisa ensida awe Central Intelligence Organization uMnumzana Dumisani Matsibanyi Nyathi labanye sebevale ngci epulazini leli lapho abathume khona uMnumzana Davidson Gumbo uba ahlale esangweni uDlamini uzame ukubophisa abantu laba wahamba lamapholisa esidakeli farm lapho uGumbo avale khona esithi uthunywe ngabanye abantu udaba lolu lokhu lusemthethwandaba we-High Court ake sizwe uDlamini ekhuluma loGumbo ngokuvimba kwakhe esangweni epulazini leli
ukuba kuDlamini vele yena akasela mvumo yokudingini la
ngingasavunyelwa ngobani
sivalile la
ungasavunyelwa ngobani
umthetho babantu uyawazi
umthetho uwuphi
awazi
wena uthunywe ngubani wena Gumbo indaba le is before the courts. Yeah, yo umuntu wakho omkhonkothelayo ngumadzibanyata angithi
madzibanyata namas
awumas yeah ubuyela lapha kuthanga
kuthanga
ngibona don't worry right wena are you a beneficiary uphiwe incwadi la
nami ngomunye wakho
right it's good indaba le is before the courts right and it before the courts ihanjiswe nguye nalo ubudumisane madzibanyathi we what hanti uthi lingabanye bakhe
aso wethu so ngabanye bafuna ukulima bakhe
so kuthiwe ulime lapha egedeni ulime lapha endlima khona
hayi lapha wena ungathukutheli sima esilitshela khona mdala ukuthi lapha
so nxa kuthiwa hambe elima iplazi nxa lithethwe angisangeni mina
hayi asoze lingena athi lithise ekhoti because sithi lamuhla nje
right lalela wena into kumele ungangena eplazini because angenza
hayi ungangena kwenkani
yeah vele you have no right to be here
ungangena kwenkani
we are the offer letter yakho
kula mapolisa
hayi no lingapheleli Gumbo mina
khayela phela amapolisa akuthele
wena nxa uphiwe nga nxa uphiwe iplot hambe plotini lakho lapho uphiwe khona
lapho egedini babantu sithe alingeni kuphela
why ukuthi wena ungubani
thina lati sikulandelayo
ukuthi wena ungubani
angikwazi ke lapho uthi usungamfaka nga
nxa uphiwe indawo hamba lapho uphiwe khona bakhona abantu abaphiwa izindawo phezulu ngale bayangena bahambe bayezenzela abakwenzayo asikaze sibamise so wena ubuya lapha ngalipi
hayi mina le mbuzo eminingi leyo angeke ngiphendule but engicelayo ukuthi egedini nje nxa sizwisisana landi ngumuntu omdala bengicela ukuthi lamlinzwisise ukuthi hayi kwalamuhla hayi.
Lapha sizwe umnumzana Zefania Dlamini ekhuluma lo Davidson Gumbo esangweni esidakeni farm alithenga lo mnumzana Siphosami Malunga kanye lo mnumzana Charles Moyo. Uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBakuk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7 namhla siphoxa lezakhamizi emadobho esabalelwe seMatherland South ngokuhlatshwa kwabantu iJackson yokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19. UNkosazana Mary Mhlanga ohlala kuWard 6 uthi baningi kakhulu abantu abahlatshwa amajekiseni atshiyeneyo.
Kwathi kuqala lokhu kuhlatshwa abadala bahamba sibili abaningi ngokuningi bahlatshwa, kwathi sokulandela ukuthi umuthi usubuyile njalo, hayi abanye baba lokuthandabuza bokuyahlatshwa abazange bahambe ngobuningi. Kathesi umuntu wonke sebonile ukuthi umkhuhlane ukhona, babesalokuthandabuza abadala, sebonile ukuthi ukufa kukhona, injekiseni isikhona.
UNkosazana Mdlanga uthi ikhatshana indawo okuhlatshwa khona abantu.
Uhlupho olukhona kathesi sebehlabela entshelanyemba esibhedlela kuphela laseSt Joseph. Sokusiba nzima kubadala ukuhamba indlela yokuyafika esibhedlela, yiyo esingani inzima kakhulu. Abadala abaningi laba bengahlatshwanga sebefisa ukuhlaba, kodwa umango sungani uyabakhulela. Engubonayo bengibona ukuthi nga kuyatholakala ukuthi laba bantu abahlabayo laba bezimpila kahle bayasondela ebantwini njengabakwenza beqala babuya bazohlabela ewardini esikolo, abanye baba seprimary, abanye baba komzila. Kodwa kathesi sokusiba nzima labafisayo abangalamabhasikili abangalazinqola, unzima ukuyafika khona esibhedlela.
Ubheke impilo Sibanda ohlala eMakhasa eWard 10 laye uthi iyasilela ijekiseni endaweni eziningi.
Ivaccine le ekhona yokulisana lobhubhane lwelu lo-COVID-19 nginanzela ukuthi abantu emuva qalisa bebengani bahlehlele emva, kodwa kathesi sokukhona ukuzwisisa kubantu ngoba abantu ngobuningi bayagijima mpela baya esibhedlela bezama ukuyahlatshwa. Kodwa ihluphe esihlangana labo ukuthi umuthi wakhona ufika ushota, but usaselayinini uzothiwa umuthi usuphelile. Ubuyele njalo usaselayinini uzothiwa usuphelile. Uthi usahlele emakhaya uzothiwa hhayi nakho usubuyile, ligijime futhi umuthi lwana khanya ukhulelwa ngabantu. So ngikhuluma kunje nje abantu abaningi ngabakahlatshwa ngesizathu sokuthi uyashota. Kubuhlungu ukuhamba kabili nge-transport ngoba le mali yakhona enzima. Okwesithathu kugcina sokwenza ukuthi umuntu edonda.
Usibanda uthi kayitholakali ijekiseni le makilinika.
Kuthiwa kumele siye kumaklinikhi singasayi ema-Peace Hospital. So abaningi bahambile lakho kumaklinikhi futhi bathola kuthiwa kawukabi khona. So aluba kusiya kuya maybe lo muthi utholakale nje uhlubeni maybe ngxenye abantu ma kungabhodwa maybe isibhedlela sona ngkwaso siphume singene maybe ward by ward abantu bazohlatshelwa lapho vele bahle babuye belungisile ngoba bele namba yokuthi kuward 10 njengakithi khonapha eMakhasa maybe singaba labantu abangaka bahle babuye bekhangele inamba engako bafike bahlabe baqede baye kweward bahlabe beqede. Ngibona ngani kungancedisa ukuthi sikwazi ukudlula kulolu bhubhane, sikwazi ukuthi sihlatshwe sivikele ngoba kuqakathekile ukuvikelwa kulokulahlwa.
Belilalele uhlelo lwezemaphandleni esilethulelwa yinhlanganiso yeBakuk Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Singahangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Omunye wabantwana besikolo seChibok kwele Nigeria ongomunye wabathunjwa ngamalucatsha eBoko Haram usezihambise emasotsheni lendoda iyamthathayo. Umsakazi weVoice of America ubika ukuthi usibalukhulu wesabelo liseBono State uthi sebebikele abazali bentombazana ngalokhu. Umsakazi weVoice of America ubika njalo ukuba amalucatsha aweTaliban asethuthune idolobho leKunduz latshiya amasotsha kahulumende ibambelele emagcekeni endizamtshina nalapho abahlala khona. iTaliban isithi hluthune indawo eziningi selokhu ibutho leMelika lasuka kulelo lizwe. Suka isikhathi sezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siyalugqiba lamhla ke udaba lwethu lwamalobolo. Silobaba umbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Akuqhubekele phambili sizwe baba Ngwenya ukuthi kuhamba njani ngezamalobolo.
Kulezi nsuku seziningi izinto zokufanele uthenge laphana ijazi likababa, uphinde uthenge ijazi ijali likamama. Nokuyizinto esizibonayo ukuthi ngokuhamba kwesikhathi zizalokhu izitshintsha zitshintsha ngendlela okuphilwa ngayo. Futhi ungananzelela uzananzelela ukuthi lezi ndawo kazifani. Abanye benza ngokunye, abanye benza ngokunye. Njengoba sizwa kuthiwa kwazona nje inkomo kwakudala ekadeni zaziyisithupha. Kwathi nxa kufika abelungu lapha, kodwa ngiqaphela kakhulu umlungu lo waseNatali. uTheophilus Shepstone wayebizwa kuthiwa ngusomsewu. Kuthiwa baba leso kumbe ngithi plan yokuthi benze abantu abamnyama basebenzele kakhulu ngapha emaplazi nabo neminye nje imisebenzi efana namafactory. Lapho abaqinisa khona umthetho wokuthi umuntu nxa elobola akhiphe inkomo eziningi. Okwakusenza abantu besebenze nzima, umuntu ezama ukuthi onge imali yokuthi akwazi ukuthi athole izinkomo ziyokuyolobola ngale kulowo suke esemkhethile ukuthi abe ngowakwakhe. Yikho lapho esizwa kuthiwa kwaqala khona ukuthi kubekwe imithetho eminingi ngokulobola.
Phosela ukugcina baba Ngweni,
siyabona even ngemva kwalokho abantu loko bephindezela kuningi. Esesithola manje sokusiba nezigameko eziningi ezifana nokufohla umuzi, ama damage. Lokho kwenziwa kahle kahle ngeke sikubale njengamalobolo, kodwa kusuke kungabanga ngendlela maso kusiba i damage sokusiba ukufohla umuzi ukudelela izinto ezifana nalezo. So ngingatsho ngithi baba uDube kunengempela okubukeka kusazojinja ngendaba yamalobolo. Ngiyabonga.
Hayi ke sima lapha namhlanje kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Ngigcina amasiko wethu owangusenziwe manje.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontuka Melikomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje njalo nje sizaqhubeka kancinyane ngendaba kaAnaniya loSafira. Liyanisa ithola ngale aniviki encwadini yezenzo zabapostoli chapter 5 verse 1 siya ku-6. Singaze-ke siyifunde njalo, kodwa-ke sizaqhubeka ngayo indaba yethu. Sigcine sisithi uPetro wakhuluma ku-Ananiya njengenhloko yomuzi ukuthi kanti uSathane umvumeleleni ukubana angene enhlizweni yakho uze wenze into engaka elihlazo eyangisayo ngokuqamba amanga, hathi ebantwini kuphela kodwa lapha bukaNkulunkulu. Into engithanda ukubona sikhumbuzane ngayo namhlanje yikuthi nxa ungumkhokheli, sikhulume ngobukhokheli ingabe yibuphi indawana zonke lezi, ubukhokheli obuqotho ngoba ukhuluma iqiniso izikhathi zonke, ubukhokheli obuqotho ngobazi ukubana into obuyikhulumayo iyamukeleka la kuNkulunkulu. Yebo kambe bakhona abakhokheli abavele bephila ngamanga, abazila iqiniso, abangafuni ukulizwa nxa liliqiniso baligobisa, balitshekise, bakhulume lezinto ezizilayo. Kwesinye isikhathi bachiye into eyiyo, bakhulume izinto ezizaba mnandi endlebeni zabantu. Kodwa lokho ke uPetro uthi kayisikho kumele kwenzakale. Yikho lapho esithi uyigcineleni into le enhlizweni yakho, izinto nxa zisesandleni zakho njengomkhokheli kazibe sesandleni sakho zithi nxa zilungiswa zilungiswe kukhanya ukubana ulungisa ngobuqotho langeqiniso izinto zingalungiswa ngamanga baningi abantu abathanda ukubukwa mhlawumbe njengoba sike satsho kule-IV ukuthi u-Ananiya mhlawumbe wayezama ukunikela ukuthi abe legama ebathi nasiya indoda u-Ananiya iyanikela yenza okuhle kanti inikela hathi ngenhliziyo yayo yonke ngobana enye ingxenye yenhliziyo yayo kusathane nxa kuvele kuthiwa umkhokheli mana eqinisweni kungangcono abantu bakuzonde ube umyanga emehlweni abo kodwa ukhulume iqiniso ngezikhathi zonke kulula ukuqambela abantu amanga ngobana babe bengakwazi ukuthi okuyikho ikuphi lanxa bengasola bangungune bathi kodwa lapha lokhu ayisikho umuntu owazi iqiniso lonke ngawe libabili kumbe libathathu nguwe namnikazi walokho okusenhlizweni yakho lo nkulunkulu wakudalayo owesithathu ngulo elihambisana lonke usathane ngoba usathane ulakho ukubana akwenze inceku yakhe enze ukubana umlomo wakho ukhulume izinto ezingayisizo ezazakalayo phambi kwakho lo nkulunkulu laye usathane ukuthi ulamanga ukhuluma into engayisiyo xa ungumkhokheli kangikhetha ukuthi umkhokheli onjani ngitsho leso sikhundla osiphiweyo njengoba u-Ananiya wayephiwe isikhundla sokubana yinhloko yomuzi wakhe wena esakwe isikhundla lawo leso laso ungavumeli usathane angene ahlale enhliziyweni yakho umlomo wakho kawukhulume into esuka ekujuleni kwenhliziyo yakho ubuso bakho labo kabutshengise ukubana ukhuluma iqiniso ngobana kwesinye isikhathi ubuso bomuntu oqamba amanga buyamthengisa lowo muntu uyabona nje empeleni ukuthi ngamazwi angelasisindo amazwi alesisindo ngasuka ekujuleni kwenhliziyo amazwi uNkulunkulu athi lanxa wakhuluma avumelane lawo athi nangumntanami okhuluma iqiniso ngasifundeni ukhuluma iqiniso ngobana amanga ayamfica umuntu u-Ananiya amanga akhe amfica wawa wafa wayambelwa ngabe kuyenzakala lapha u-Ananiya bebaningi kangaka besiyabambela kusa kwamalanga uNkulunkulu olungileyo ibalathi sifundise ukukhuluma iqiniso izikhathi zonke sukela manje uzobona phakathi amen
uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungadinwa kusasa sike sizwe ezabatsha
Lingali chona njani mthokazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama ngumayigobe namhlanje silo Priske Ncube ingcwethi kwezemidlalo langokuthuthukiswa kwabesakhulayo sikhangela umncintisano we 2020 Olympic Games akwele Tokyo ofika emaphethelweni namhlanje sihlolisisa indlela iqembu ebelimele eZimbabwe lidlale ngakhona kwele Tokyo Priske ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho ngendlela iqembu bo eZimbabwe elidlale ngakhona ekulumncintiswano.
Bafosa bona kunjani? Hayi mina ngiyaphila. Ngingamothi isikhathi kahle ngithembile umbuzo wakho ukuthi wena. Ngibone ngani abadlali bethu as individuals kuma disciplines zabo. Mina I think ukuthi khona abantu lawa they tried their very best. Ngithathekiswa kakhulu iperformance ka Donata Katani. Ukhangela ukuthi umuntu ole 17 years usesele lekusaselise esibili nxa engaphusekelo olufaneleyo batshengise esibili sam individual brilliance ngoba izini wakhangela ama-rankings abo akade bekuwo bengayi kuma-2020 Tokyo Olympic Games bakhwelile kuma-rankings
Priski, kuyini okumele sikwenze ukulungiselela imidlalo yama-Olympics kwele France ngomnyaka ka-2024
Bapho, the Ministry of Sport, SRA Commission, Olympics Committee, abathe bahlanganisa amakhanda kathi baqalisa ukulungiselela ama-Olympics ka-2024. Kuma-participants, akulanto eyenza ukuthi umuntu aphumelele ku-sport besides training. So kabazile enough time basebenze sibili ngamandla abo konke ngokuzikhandla working very hard in training. Because in 2024, they will be ready for this tournament. In Zimbabwe, as a country, the government, can ever support with enough resources to select it, but train Bangashoti Lutu. So that they can bring metal, so they can bring results.
Ngaphandle kukahulumende, kuyini okungenziwa ngabosomabhizimusi kanye labasakhulayo ukuthuthukisa ezemidlalo kwele Zimbabwe?
Bapho ngiyabonga ngalowo mbuzo. Ngibone ngani lapho esisasilela khona njengelizwe. Yebo, uhulumende nguye omele athi spearhead indaba zesport. Kodwa nxa kungela usekelo lwamabhizinisi besport, hayi qiniswe ukuthi njengelizwe sisahlapha struck. So angikwazi ukuthi sofa kwini okuxothela khathana our business people from sport. Silabantu sibili abalezimali eZimbabwe. But ukuthi bazifake kusport ngani kusasilela. Nxa kungakabi njalo, wethethi izahlala. Kasi wengine example ya South Africa, the ABSA withdrew the sponsorship yao from the Premier League ya South Africa. The DSTV took off. Besides the DSTV, uza wanko kuna kule Nedbank Cup, kule MTN Super Cup, kule Black Lab, Uliana, and Dayala between Kaizer Chiefs and Orlando Pirates. Those are private actors, our corner with sports. So, then in Israel, we still need that. Now we have a private sector partnership in sports. We will always try to find public-private sector partnership. Therefore, is in sports. Because the sport is cool. Ithole usekelo olwaneleyo ngoba igovernment iqinise ukuthi mhlawumbe singangabi nemali eyeneleyo ngoba mhlawumbe ibhekane nento eziningi.
Hayi, siyabonga Briski, isikhathi sesidliwe ngumangoyi. Zulukandaba, sithanda ukubonga uBriski Ncube ngokungena kuhlelo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo. Sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Live Talk, The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Oliver Lisayo, ngenjabulo, igama nguMaigobe. Thwakazi omuhle, Zimbabwe omuhle. Sohlangana ngolwesibili. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Wezemidlalo, igcutshela mhla imidlalo ye Tokyo 2020 Olympic Games kwele Japan, lapho eZimbabwe elehluleke ukuthola izicoco zegolide, isiliva lebronze. Umdlali wegolf uScott Vincent wakwele Zimbabwe ubemele ilizwe elomphathintambo wezemidlalo uKirsty Coventry kanye noThabani Gonye, umkhokeli wenhlanganiso yemidlalo eZimbabwe eZimbabwe Olympic Games. Ekhuluma ngokugqitshwa imidlalo le, umkhokeli wenhlanganiso ye-International Olympics Committee uThomas Page uthe kusetshenzwe kahle loba nje belimemetheka ngamandla igciwane le-COVID-19 kwele Japan lakwamanye amazwe. Ilizwe leMelika yilo elithole izicoco eziningi, lilandelwa ngele-China, Russia, Britain lele-Japan. Kuzokazi le-Africa ele-Kenya lithole izicoco eziningi, lilandelwa ngele-Egypt, i-Uganda, Ethiopia lele-South Africa. Uze sizwe okuningi ngokwenzakale emidlalweni le, njalo lokuza kwenziwa ngele Zimbabwe ku-Olympics ezibuyayo. Spokelo Fredrick Ndlovu obekhokhela abadlali leziphathamandla ekade zikhona ngale kwele Japan.
Abadlali bethu akade bese-Tokyo e-Japan hayi benze kuhle kakhulu ngoba konke bayidlulile esingathi ngama-best records abo ababenawo bengakayi kumdlalo le. And omunye wabo uPeter Othwa ugcine ifaka enye singathi national record entsha ekubhukutsheni. Ngakho ke siyajabula kakhulu njengelizwe leZimbabwe, kodwa umsebenzi omkhulu osimeleleyo phambili ngoba umnyaka owodwa usuhle wadliwa umkhuhlane lo magciwane awe-COVID. Ngakho sesisalele iminyaka emithathu ukuthi silungiselele for iParis 2024. Ngakho ke ngalokho nje kuthi ukuthi hayi iholiday vele ayikho, ikhefu alikho, so kumele vele siqalise kathesi ukulungiselela iParis 2024 ngakuthi kumele sithole nje imendulo esiqakathekileyo. Ngakho ke njengeZimbabwe Olympic Committee kunyanga leza ekaSeptember silakho lokho kuthiwa abathi i-strategic plan for the next 4 years. Yona i-short term, then sizabe sithi silungiselela futhi i-medium term yabikhangelela ama-Olympics ka-2028.
UFredrick Ndlovu ubekhokhela abadlali leziphathamandla zemidlalo emidlalweni yeTokyo 2020 Olympic Games sixoxe laye eseHarare. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika amakhulu amathathu 300 babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Abalwa impi yenkululeko bathi bakhangelelwe phansi nguhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa. Iyasikelela ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 emaphandleni. Isigqitshiwe imidlalo yeTokyo 2020 Olympic Games. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesa ngoGibbs Dube.